Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Vuka njani mthokazi omuhle olamukela emoyeni ngolwesihlanu mhla ka 20 kumpandula 2019 ngotungamile inkomo. Endabeni zethu lamuhla.
Ludaba olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech.
Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo uvikwa evalelwe ngamapholisa njalo amagqwetha akhe alelwe ukuthi ambone.
Akulamuntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakuboradio balutshwana abantu abalaleli iradio.
Umasipala wakoBulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udokotela Peter Magombeyi yena othunjwe ngomgqibelo watholakala izolo uvikwa evalelwe ngamapholisa eHarare njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. UMagombeyi utshele umsakazo weStudio 7 izolo ukuthi uzibone esesenyabira okuyindawo engamakhilomitha angamathumi amane usuka eHarare lapho athunjelwe khona. Lindawo iduzane lenkamba yamasotsha iNkomo Barracks. UMagombeyi uthe kakhumbule ukuthi ufike njani kuleyo ndawo lokuthi ulethwe ngobani. Kodwa uthe akukhumbulayo ukuthi ubekwenye indlu ku-basement lapho athi uke watshiswa khona ngamandla kagetsi enyaweni. Amagqwetha akhe athi usezandleni zamapholisa e-law and order. Nangu uMagombeyi exoxa loSithandekile Mhlanga we-Studio 7 kuhlelo lwe-Live Talk ekuvumbulukeni kwakhe izolo.
Dr. Peter Magombeyi. Owathi sengiyabhira ngimelele ukuthi abangani bami labapholisa bebuzeomthetho ngihambe endlini.
Usichasisele ukuthi lo cingo lwakho lukamakhalekhukhwini njalo batshayele ucingo wathi bebuye bezokuthatha uluthole ngaphi ulelo cingo njalo ufike njani lapho okhona?
Yena le iphatha ithinki ngikalike lingiyi-time ngikhumbule ukuthi wasiliye.
Kulungile. Uthe njalo kuyini okukhumbulayo okokucina ungakakhohlwa okuningi? Uthe wena ubekwenye indawo esa-basement, ungasichasisela khonapho ukuthi kwakusenzakalani?
Akuna izinto eziningi engizikhumbulayo. Ngikhumbula ngitshesa ngamagetsi lokhana wenzakala emamovini ukuthi uyafaka inyawo emanzini ufaka amagetsi.
Kodwa uyakhumbula ukuthi wafika njani kuyena leyo basement?
Udokotela Peter Magombeyi uthunjwe ngomgqibelo watholakala izolo lapho bekhuluma ku-Live Talk izolo loSithandekile Mhlanga we-Studio 7. Amalunga ezanu-PF wona athi udokotela Magombeyi ubezicatshele ngenjongo yokungcolisa igama likahulumende. Kodwa umgcini sihlalo webandla le-MDCT eMelika uMnumzana Dan Moyo uthi akala kuthandabuza ukuthi ngempela udokotela Magombeyi ubethunjiwe.
Well, ludaba olukhulu kakhulu lolu, I think olukhathazayo kakhulu engqondweni zabantu bakithi ngoba ludaba olutshengisa ukuthi abantu abasakhululekanga ukuthi bakhulume intando yabo njengokuvunyelwe yi-constitution yelizwe lethu, i-freedom of speech. So kusho ukuthi into le kaMagombeyi ngiyokwenzela ukuthi abantu besabe ukuphumela ngaphandle ngendlela abafila ngakhona ngezinto izinto ezihamba ngakhona ngoba sokushisha ukuthi ungacomplaina
kuhulumende ngendlela abayenza ngakhona izinto, impilo yakho ayisekho safe ngoba ama abductions lawo ukuthunjwa kwabantu lokhu sikubona sokuyinto esivame kakhulu ukwenzeka elizweni lakithi. Kusho ukuthi i-rule of law ayisekho ngoba uma kuthi akusuye uhulumende okwenzayo lokho kusho ukuthi abantu izigelekeqe zenza le nto uhulumende akala control lazo ukuthi bameke sure ukuthi abantu besizwe seZimbabwe basafe.
Uthi yena kakhumbuli okuningi ngaphandle kokuthi lapho abegcinwe khona ku-basement ubetshiswa ngamagetsi. Uthini ngalokho?
Ya, lakhona futhi kuyakhathaza kakhulu lokho ukuthi abantu bayathotshwa ngamagetsi lento ezifana lalezo. And obviously ma ukusituation enjalo akwaziwa lokuthi bamnikeni maybe wokumenza ukuthi angasakhumbuli, kungenzeka ukuthi maybe bamnikeze amaphilisi noma yini or bamfosile ukuthi bazame ukuthi ba-erase into yonke ukuthi angasakwazi ukuthi bekusenzakalani. Kodwa konke lokhu into ekhathazayo kakhulu. Thina sijabulela nje khona lokhu ukuthi at least usetholakele and uyaphila. Let's hope ukuthi mentally usase right, abazange bamoshe kakhulu, and let's hope ukuthi ngokuya kwesikhathi uzokuzenelisa ukuthi akhulume ukuthi kahle kahle ngabobani laba bantu abenze le nto kuye, ngoba mayethe akasakhumbuli that means kusuka kube nzima even labomthetho ukuthi bakwazi ukuthi badingisise kahle ukuthi ubani owenze lokho.
Abasekeli bezanu PF bathi uMagombeyi ubezicatshele nje ezama ukungcolisa ibizo labo. Ungathini ngalokho?
Angizwisisi umbono wabo lowo uma bethu bezama ukungcolisa ibizo labo. Sisi uMagombeyi akakhumbuli ukuthi akasakwazi ukuthi ngubani abamthumbayo. Izanu wayona isisiba guilty ukuthi kungcoliswa yona, bayingcolise ngaliphi? Ngoba i-government amaphoyisa umsebenzi wabo ukuthi bameke sure ukuthi umthetho weZimbabwe uyalandelwa, and asingeke sithi amapholisa izanu PF. Angabe ngamapholisa acomplainayo ukuthi lento yenziwa ngabantu abafuna ukungcolisa bona, besizo-understand-a ngoba kusho ukuthi babezama ukwenza ungathi amapholisa awenza umsebenzi wawo. Ngoba kahle kahle i-rule of law kumele iqakathekiswe elizweni lethu, but the fact ukuthi kube lale pressure eyenziwe ngamanye amadokotela ukuthi lo muntu azavele kuyakhathaza kakhulu lokhu. Ngoba kusho ukuthi if bekungela pressure ngabe laye okwenzakala kuyitaizamara namanje olokhu engaziwa ukuthi ukuphi after mhlawumbe 3 years, ngabe laye same thing yenzakele kuye. So thina sijabulela khona lokuthi at least amadokotela amile abambana ayimela ukuthi no umuntu wabo kumele aphendukiswe, and that's why sibona nangu usephendukile. So lokho ukuthi bethi ubezifihlile, ezifihle ukuthi kube njani ukuthi achieve ini, I don't think ukuthi i-reasoning yabo ile sense.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT khonapha eMelika. Umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uthi umthelo wemali eyisilinganiso sokubili ekhulwini uhulumende ayibhadalisa uZulu iyanceda ekudingeni ukudla kungatsha lwezempilakahle, ezemfundo kanye lekwehliseni imbhadalo yamabhasi ezubcom. Uncube wethu le amazwi la ngemva kwesinqumo somthethwandaba esokuthi umthelo lo wethulwa ngokungekho emthethweni. Kodwa izolo uncube uthe sokulungisisa lokhu phansi komthetho we-Finance Act. Umthelo lo wethulwe ngomfumfu unyakenye. Lanxa uZulu ekhonona ngawo, abanye bathi uyasiza kakhulu nxa uhulumende ethe wawusebenzisa kuhle. Omunye wabantu laba ngumnumzana Bekezela Madumafuzwayo, yena ohlaziya ezenotho.
Sometimes omunye kumele sikukhangele objectively izinto njengoba zinjalo. Okokuqala vele uhulumende wethu singakhangela ngobe se desperate ukuthi kambe i revenue angayenza njani ngoba ama taxes ese mancane angeke bathembe i income tax abantu abakwemsebenzini angeke bathembe ama company taxes ama company kawaseko and so on ama taxes lawa amanye amaningi afile ngoba vele i business kayipho kayihambi. So any responsibility i government elayo ngeyokuthi idinge imali especially imali ze service delivery and for ikakhulu kakhulu imali ze welfare zenalezi ze general social welfare yelizwe.
Singathi 2% leyo loncede ngezinye indlela.
Ngezinye indlela phela civilities iloncedo sinqaka ukuthi baqinise ukuthi bayisana phapa bayisa khona iloncedo olukhulu kakhulu. Ngaziye kwamanye amazwe abantu bethi sithola lokhu for free lokhu for free lokhu for free from government. It's not necessarily free. I government iyadinga lapho kule revenue khona eningi iyefaka kuyi tax inyana khona ukuze iboste incedise i social welfare ufike ukuthi etshwaleni kuyafakwa i certain percentage epricing yotshwala emazweni abanathi utshwala kakhulu ukuthi imali ingene ku government. Uthole ku petrol emazweni abasebenzisa ipetrol eningi ufaka kwi tax enjalo kwezele ukuthi imali incedise i revenue ye government. So ngezinye indlela babe le idea e right idea yabo iyayisebenza ngoba eZimbabwe at the moment into le mali ekhanyayo ithena khona lapho emalini yena le eyama eco cash lanani esisebenza. So bakukhangela maybe babona indlela abangathola khona imali ikhona lapho entweni okuyiyo ethena imali yelizwe eningi kakhulu ngoba kuma eco cash khona lapha abantu bangabonani imali encane sikhuluma of billions of dollars or millions of dollars ezithunyezelanayo ezibhodayo kuma-transaction onke esawayenza ngakuthi liqiniso abasitela lona ukuthi imali le incedisa kubo zupho incedisa nga yinto engani inhle ngoba okwamaqiniso kulelapapho kungasahambeki edorobheni asithini ngakula mazupho na lawa i-50 cents esiwahlekayo ngakuthi imali ama-ecocase incedisa kubani kambe ngawogogo bahamba ngani edorobheni ngawo baba bahamba ngani emsebenzini okwamaqini ngoba amalayini esiwathola kumazupho sukuzonke made kakhulu and abantu abanandaba balinda babe patient othezethi amazupho lawa anceda isizwe nxa ukuthi imali le eyama 2% aphuma ku-ecocase yikho lapha yakhona.
Umnumzana Bekezela Madumafuzwayo uhlaziya ezenotho ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7. Umasipala wakoBulawayo uthi uzavalela uZulu amanzi kusukela namuhla kuze kuyefika ngesonto idolobho lonke. Uthi njalo kusukela ngomvulo uzaqala uhlelo lokuvala amanzi okwamalanga amabili ngeviki ngenxa yokusilela kwamagetsi. UChris Kande weStudio 7 uxoxelo nobhala obona ngezabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association unkosazana Otilias Banda yena othi izakhamizi kazijabuli ngendlela ikhansili ethule ngayo lesi simemezelo.
Akula muntu okulungiseleleyo ngoba kufakwe kuma-social media nakubo radio balutshwana na abantu abalale kwiradio ngoba vele uzayilalela sikhathi bani akula magetsi elizwe. So ukuze ube kwazi ukuthi kuyenzakalani kusasa akukho lula ukuthi kusasa kuzaba lokunzima okukhulu iningi lingakwazi ukuthi amanzi vele ayavala. So kuyisikhathi njalo sokushisa akusoze kube lula.
Manje njengenhlanganiso yezakhamuzi alisozo likhalaze yini litshele umunicipal ukuthi kunsuku ezilandelayo kumzamele azise uZulu ngokugcwelela.
Vele yona inhlanganiso ihlezi ilokuxoxisana thize lo municipal. Ngibona kufanele ukuthi kumele sixoxisane naye ngendaba yesikhathi ukuthi ma kunolutho oluzayenzakala into yonke izakhamuzi kazitshelwe kule sikhathi zikwanise ukutshelana kulokuthi kuphume namuhla kuyinto ezayenzakala kusasa. Kukhulunywa ngamafoni ziningi izakhamizi ezingelawo amafoni.
Manje ngesikhathi esinje abantu bazaphephelaphi zikhona yini izikotsho njalo ziyenela?
Izikotsho zivele kazikho kulamalokithi avele ngelazo izikotsho loba ezinye zikhona zenezindawo eziningi zishile izikotsho leziyana. So kuzaba lobunzima obukhulu and kunika abantu abangomama ubunzima bokuthi bazabe bekhangelane lo dubo lwamagetsi udubo lona seluphendukile futhi phezu kwabomama olwamanzi ngoba yibo kuzanyeke futhi beyedingana amanzi. So kuthwalisa nzima umuntu ongumama.
Manje singathini nxa sikhangele yena umanispala ikwehluleka ukuqoqa na kumbe amanzi ayasilela ukuthi la usehlule ukuthi ayenzeni
amanzi okusilela sikuba ayanjani ayasilela kodwa lapho abelezigwenqa khona yokunika isikhathi esifitshane ukuthi ayazise ini abantu
Unkosazana Otilias Panda ubona ngenhlelo zabesifazana kunhlanganiso yeBulawayo Progressive Residence Association. Ubexoxa lo Chris Kande we Studio 7. Sikhangele okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leHerald lithi uhulumende usekhuphe imali engange 37.4 million ezaphathisa umasipala weHarare kunhlelo zamanzi. Iphephandaba leChronicle lona lithi isikhonzi seUnited Nations esiphakathi kokwethekelela eZimbabwe umnumzana Clement Vole uzahlangana lomongameli Emmerson Mnangagwa namuhla. Sokuyisikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho yiloba yini okusenhliziyweni zenu.
Salibonani zulu kandaba umhlaba wonke unje singamaZimbabwe sigcwele amazwe wonke kodwa ke lapho esihlala khona hey abasithanda abantu kunjena nje bathi sibuye leZimbabwe siyohlala phi ngoba akukho safe kwehlula lazo isidumbu umufi umgalo kuthiwa akakho safe umuntu ofile eZimbabwe ubisele eSingapore pho thina siyophephelaphi sinike nini indlela zokuphila ngoba sifisa ukuthi ngabe sisekhaya eZimbabwe kodwa ke sihlala ngaphandle kwamanye amazwe cela nenhlala kahle siyacela kuzulu kandaba asincedise ukuba siphephele sikuphi na sifisa ukubuyela ekhaya eZimbabwe
Salunane basakazi sikhuluma lo anolihlanga esebutswana ephalapha eyi impensa kalezimbabwe shuwa yizo sibuhlungu shuwa sibuhlungu kakhulu nopeter magombeyi lo shuwa odingakalala ongabonakali njalo sibesicela ukuthi uhulumende kangenele shuwa upeter magombeyi ebonakala ukuze abagulayo bekhona belasha sokuze sibuhlungu ngempela
salibonani balaleli bestudio 7 mina into engizwisa ubuhlungu yile izolo sithe sikhuluma ukubana igovernment yeZANU PF kayilunganga izinto zisancebeka kubo 1982 abantwana beZimbabwe abalwela ilizwe baphuma bebaleka elizweni besiya kwamanye amazwe bephephela kuthiwa ngama-dissident ngomva kokuletha uzibuse eZimbabwe abantu beZimbabwe abantwana beZimbabwe bathi singama dissident kodwa lamhlanje sokujikile inkukhu ibisidla amatsiyane ezinye inkukhu namhlanje isijikile isisidla amatsiyane ayo khona abantu beqalisa ukuma kube kanti kule 20,000 more than that abantu abafayo umhlaba wathula tu even leZimbabwe sihlekwa namhlanje inkukhu sisidla amatsiyana yokucatha umuntu oyi-1 abantu sebesife ezibhedlela sokuthiwa stand still ezikolo abantwana abasoze bafunde ngomuntu oyi-1 kanti izolo belingakunanzeleli silitshela ukuthi hheyi ake lilimuke nasi isigebenga somuntu kodwa namhlanje it's too late ngoba inkukhu izidlela amatsiyana ayo
njani basakazi mina nginadevi so bengicela ukuthi sikhulume iqiniso leli ukuthi hhayi laba bantu bavele bacina ngezidumbu zabantu onkomo sobathatha iZimbabwe wayisebenzisa waye umgabe sala ukuya khona ngale esitini bengicela bakithi ngani uhulumende lo ngayeke lo adapta abantu shuwa abantu baphumule kanti sisafa salungelwa nini khona pha eZimbabwe ehlala singayisidubeka kuze kube nini
igama lami ngu-John Baleni, ngiseSilobela eNkabazi. Angazi, ngibona ilizwe likhangelane loluhlupho olukhulu kakhulu ngokunyamalala kukandodalo uPeter. UPeter anqayenyamalele mbona ilizwe lisuba lokunye ukuvukela uhulumende ngenye indlela eliqiniso. Njalo okungimangalisayo ngibona abantu behlupheka besifa. Ngikhuluma ngisezenze nje bayafa abantu esibhedlela. Yi-national disaster. Mbeze ngibuza-ke ukuthi kanti ipostoli lina elibonayo lina eyabomoya lithule zwi endabeni. Phumani egcekeni phela emachurchi enu. Lalapho elikhona, lalapho elithandaza khona, lisibitsheli ukuthi ubaba lo uhamba njani. OJeremaya labo bantu bamaprofita labo bankayo, oIsaya obantu bantu babetshela abaniki abakhulu bakahulumende nxa izinto zesithi. Kanti lina libona kuphela kwabomamazala labo labakhwenyana okokuzondanisa abantu ngemuli kuphela, lingakhangeli lokho kwelizwe. Hayi, phumani egcekeni likhulu lingadlali ngebizo likaNkulunkulu. La ngumsebenzi, sitshelanini phela lini. Khwelani entabeni libhonge liphenduke kona lize sitshele iqiniso. Andilithethisi kodwa ngikhuluma iqiniso. Ngiyabonga.
Salibonani basakazi, salibonani balaleli. Mina owami umbono ulele ekutheni kona kambe uhulumende uyakubona yini ukuthi uyaphambanisa. Nxa sekuthi khona umuntu ongabe complaina ukuthi imali engiyiholayo incane abe siyathunjwa-ke ngamaphoyisa, ngikuthanda ukubunazela ukuthi kambe sizaphuma yini kuma-sanction nxa kunje, kambe ilizwe lizathuthuka yini nxa kunje. Asazi ukuthi i-Afrika ingakwenziwa njani ukuthi ama-leaders e-Afrika akahlangane abonisane ngento ezifana nalezi. Kungancedisa ukuthi bathi siyasekela ukuthi ama-sanction aphume, kodwa umuntu abamsekela ukuthi ama-sanction aphume ebeke qhubeke senza into esingalungile. Lokho kukodwa nje kuzathatha ukuthi iZimbabwe ithathe iminyaka eminingi kakhulu ukuthi iphumelele, ngoba lesi simo esikuso manje kasisihle. Siyacela ukuthi baba uMnanga kwakubela kwanye ama-ministers akhe ambonisayo ukuthi lokhu kuke kusisa ndawo, ngoba nxa kubhizi kuthunjwa abantu bachaya wabezwa yonke lento, sokuyiyo phela indlela ukuthi idivelophe ilizwe kuchaya abantu. Kambe likhona ilizwe lakadivelopha ukuthi abantu bebethunjwa besiwale nale. Hayi bo, ama-ministers laba aqondisibayo kawazama ukuthi bahlale phansi babonisane la ukuthi ayilokhu asendlela ukubusa ilizwe lokhu, ikubulala isizwe lokhu.
Sawubonani zonke sisakazi bakwa-Studio 7, sawubonani. Bonga ithuba lenu libe lisipha lona ukuthi sikhulume kusezinhlizweni zethu, siphinde silalele ukukhulunywa ngabanye jikelele nje eZimbabwe. Siyabonga leli thuba, sithi muqhubekele phambili kunjalo. Jabula. Mina igama ngingumlamuli, ngizothanda ukuchaza ngendaba yokucatsha kukaudokotela uMagombeni. Le ndaba enzisa ubuhlungu okuphindiweyo, enzisa ubuhlungu. Ma ngithi ngiyabheka ilokhu kuhamba umuntu okhulumayo ezama ukuthi akhulume ngento yabibhongo eZimbabwe, kumele ukuthi anyamalaliswe. And yonke le into ingathola iy'mpica abadala ilizwe lonke jikelele leZimbabwe, kukanti-ke le nto yenziwa nguye uMnangagwa. Uyayazi, angeke uMnangagwa ahluleke ukuba yazi le into, uyayazi.
Labonge bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. UZulu weHaiti ukhangelelwe ukuphatheka kuhlelo lokutshengisela esitaladeni oluqoqwe ngamabandla aphikisayo namuhla ekhonona ngomongameli Jovenel Moise esithi kumele asuke embusweni. Izulu lesikhukhula eliqale ukuchitheka ngesonto kwele-South Sudan lidilize imizi eminingi lajiya inkulungwane zabantu zingelandawo zokuhlala. ezi ezigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili eMelika. Umongameli Donald Trump uselandule imbiko ethi wazwakala ngumcuphi kahulumende wakhe ethembisa umkhokheli welinye ilizwe elingaqanjwanga ngegama ulutho olungaqanjwanga lalo. Embikweni wethule izolo ngemva kokuvela kodaba lolu, umongameli Trump uthe iziwula kuphela yizo ezingakukholwa lokhu. Abanye bathi nxa kuyikuthi ngempela kwenzakala, umongameli Trump engaba wephula umthetho.
Insumansumane le daba. Insumansumane le ndaba na. Liyamesaba yini na lo muntu. Uyasabisa yini na lo muntu. Akulunganga wenzayo. Akulunganga wenzayo. Insumansumane le ndaba. Insumansumane le ndaba na. Liyamesaba yini na lo muntu. Uyasabisa yini na lo muntu. Akulunganga wenzayo. Akulunganga wenzayo. Ave sabe titi
wena, watuti kazi la bantu wena.
Titi ave sabe titi
wena, watu meza bantu wena.
Ave sabe titi
wena, umumbulali wena.
Akulunganga wenzayo.
Sikhulume na sithethe.
Akulunganga wenzayo.
Sikhulume na sithethe.
Chani ulendao, lipila na batu mesi. Ingawe veli sabi sana, sasi la kitu utula. Ingawe veli sabi sana, sasi la kitu utula. Alikulumeli, alikulumeli ho, alikulumeli.
Ingoma esiphiwa ngubheki inkosi ngwenya, ingoma ethi yensumansumane esigqibela ke izindaba zekuseni. Kodwa singake hlukane sikhangele ebezihamba phambili. Udokotela Peter Magombeyi yena obethunjiwe watholakala izolo uvikwa ebalelwe ngamapholisa, njalo amagqwetha akhe athi alelwe ukuthi ambone. Umasipala wakobulawayo uthi uzavalela izakhamizi amanzi namuhla aze ayewavula njalo ngesonto. Ayike kwanele okwamanje, kodwa likhumbula zikhona ezakusihlwa ngo-past 7 na eyami impela viki isiqalisile, asibeni sonke njalo ngomvulo olivalelisayo nguntungameli Nkomo. Litshone kuhle.